ukuthi zabonaka ukuthi kuzenzakala yini ngoba nanku injini laboratory commission ikhane iyabuya ikhane forward ukuthi yona izinyushele ukuthi kababanje laba bantu babuze layo izimbabwe anti-corruption commission layo isemhlolisweni ukuthi sibone sibili ukuthi iyenza yini umthelezi wayo eyawudalelwayo ngesishekelo sombuso welizwe ecourt official ku-chapter 12.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi kungabe nje sokuyimpi yomdeni
omunye omunye umbono wakhe mhlawumbe kwakukhona abantu bezimbabwe anti-corruption commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo besizike sibona ukuthi kukhona okunikwa santingwana sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bona uvictor lawo ethatha imota simangale ukuthi yimali bani ethenge ukuhlazwa kanje abantu abalemali baningi phinda kuqale ngabo esuke imtasa labana bale abalamabhidingi amakhulu anjengabo-Joyner City obabo-Stars Mashiwa baningi abantu abalemali ezimbabwe kodwa kukhaye sibabone beyilahla behlaza kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayisomali umuntu ayisebenzele ngezithukuthuku zakhe soke ngakukuthi sokutholakele mekungufakazi ake siyeni ukuthi kuzaphelelaphi kodwa thina njengabantu maqhaza sisitho ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyweni kuphela
kambe singabona uhulumende esenelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyukuthi mhlawumbe abasafuni ukuphindela
kalifuni futhi njalo kusipekulethi ukuthi engekevele ukuthi kuthi ukubalela kwabo khonoko ukuhamba kwabo khonoko ngekevele beplanile kunabanye ababathiphileyo ukuthi kuhambanini kodwa nxa uhulumende ezimisele ukuthi ulwa lobunzilimbane kukhona okwenziwayo emthethweni akudingeka lapho kumele i-Interpol ingene amapholisa omhlaba ukuthi i-Interpol abantu labana babanje lapho abakhona ba-extradite balethwe elizweni kusho ukuthi akubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi so ukhonstitution umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into leyi ukengekho phakathi kwayo ngoba batshontshe bazobanu batshontshe imali yembuzi eyekade kumele ziphiwe abantu bathatha imali yakhona bazivela abantu bayahlupheka kathesi abazitholanga lezo mbuzi abanye abantu bazivulele nezobadlile imali yakhona
kodwa njengoba izakhi isithi sabaphenya kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa
kusebenzakala ukuthi babe msulwa kushiya ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani okunye futhi esijele ukukwenza thina njengamazimbabwe yukuthi kasiphatheki abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bahleze emakhaya abalobufakazi obufunwa izakhi kodwa abantu bale beze bengafuni ukuthi bancediswe izakhi ukuthi balethele ubufakazi ukuze abantu laba ngabanje sibili kutholakale ubufakazi so lapho njengabantu makhaza ngasuke sinabo lobo bufakazi singayekela ukuletha ubufakazi ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu bamele baphiwe izimbuzi bangaziphiwa bakhona kumele baziwe bazofakaza senxa kungasabanga labantu ababuya bazofakaza yikho sitokusolakwenze amacala akhona kuthole phelelwa ngamandla izakhi ingasaqhubekeli phambili.